Thina njengenhlanganiso eye Forever Associates Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla lezanu PF lisibize ukubana silincedise ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi affiliate umntwana lezanu PF sikhona ukubana izanu PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama election ngakho ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama volunteers ethu awe Good West bakhona balindele ukubana izanu PF isitshele ukuthi sihambe njani sisebenze njani ngomafitshane thina ihlanganiswe fast ikhona ivula amehlo ivula indlebe imelele uncedisa ibandla lezanu PF
manje njengoba abantu abanengi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho liza kuthatha njani lina lokho
ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sebesikhangelela kubi abathabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele izanu PF ngakho ke ibabe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthwa ifazi isincedisa njalo kuma by election sikhona ukuncedisa kuyonke ama by election ngabe khona singabizwa siyancedisa asilani lokuthi ilaba bangasithandiyo bakhulumani bakhuluma njani ngathi siyawazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli ngakho ke babe bekhuluma okubi so thina ibandla lethu elefazi oyinhlanganiso yethu eyefazi thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo ethokozelwayo ngozulu lwezanu PF.